sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 21, kuNhlangula 2024, uKip Stube. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-foreign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia.
EleZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-SADC leye-African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-SABC class radio 4, wangena radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa izifundekele esishona.
Intatheli zindaba ye-studio 7 uLusi Yasini ubaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eleZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ikhothoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. EleZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ukuthi ele Melika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. EleZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke udaba lolu kuSADC naku-AU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khutam Zanka okubandla leZANU-PF.
Bale ndaba yabo leyo ebhesi ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebhesi leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-foreign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult. Wazama la ukuthi uyabaleka abaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union into abayihambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bangakwanisa ukuthi bakulungiseni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi. Kulokhu esithi i-diplomatic relations kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokhu abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokukhala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so akuzuze kugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
ubudlelwane lobo mele sikukhangele lempengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwane mele sikukhangele sizokuthi ubudlelwane lobo babuya njani ngobani ababe phambi kobudlelwane ubudlelwane bulethwa ngama revolutionary parties ama parties alwa impi so siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho sasigayela iPF lezalo PF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya kwamabandla la amatsha ayebese sithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ube kulobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa
uNomzana Gula Msaka lilunga lebandla lezanu PF bexoxa le studio 7 eseHarare ngokwenjalo ngodaba lolu lomnumzana Vusi Moses Sifile ukuhlanganiswa ePanos
uyona iZambia nje siyayizwisisa noumongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hhayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniselwa okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi coding enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahle wathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hhayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadakhe labo-au daba lolu ngoba kuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlalisa baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi kube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yitshilema babuni ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabomakhelwane so asazi ukuthi iSADC izakwenza njani kodwa sikhangelele ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabo bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwaleZimbabwe njalo kuthi ezokungena ke umnumzana Hichilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khonoko
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibilo kulezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba lebhesi yeZipra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwane lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama-program athiyeneyo bagcwele ama-university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Moses Sifile okunhlanganiswa ePanos besixoxa laye eseLusaka kwele Zambia Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo esemhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukudoniswa ngumthethwandaba. Amapolisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abanye babo abatshawe kabuhlungu ngamapolisa basesibhedlela eHarare. Ukuhlaziya udaba lolu utaboka Ncube weStudio 7 uxoxa lomnumzana ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu kubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba ngabe lelo amalungelo abantu kabakhethe ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu kuzinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokhu ukuthi kulufake lolu daba emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko?
Sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokhuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo iconstitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo
kungaba kubangelwa yikuyini ukuthi kube lesehlakalo esinje
isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu ngakho ke kusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe kuzaba nzima ukuthi baphume kukho kodwa kusamele bakufundiswe kusamele kuguqulwe ingqondo zabo kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Vidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Intatheli izindaba yeStudio 7 uLucy Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare. Abangane lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLucy bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke. Omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Ngumuntu ebesimkhangele njengeqhawe, umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba.
Umnumzana Newman Xaba owasebenza noLucy laye uncome imisebenzi yakhe.
Lahlekelwe umbalisi wami uLucy Yasini. Mina ke ngasebenza laye ke eZBC. Ngafika ke lapha ngo 2000 ngathi nguye owayengifundisa belo Phina Mwemba.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Itakawira intatheli izindaba esathuthukayo.
Ngiyakhumbula ngathi ngisahamba emdinga sisi ukuthi hari umuntu lowo mbani only to find out ukuthi hayi wayesele minyaka iminingi sibili but I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi. I remember wayesithi kwezinye isikhathi wazohambe kulayo hlala naye uma-diaries wayekutshengisa ukuthi hayi i-story sila for i-publication ofuna ukuyenza kiyo.
Umnumzana Gordon Phiri obemele uhulumende emngcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo.
IZimbabwe Media Commission yasithinta kakhulu ngalahlekelwa ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe. Sithi kalale ngokuthula.
Umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasin uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo.
Mina nginje swale qualified teacher just because of her. Ubusithi noma anything nje ungaba le problem obekusisa kunje so umamazala ntuhlale malawo lobabazala yena nguyade bathatha ebuye labo la mina emalawo khathi sangikwazi but yena kungenxa yakhe bebuya la sengimazi umamazala nyamazi ubabazala.
Emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eyeMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe lezinye kanye labakumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change, ZANU-PF lamanye ambalwa. ULucy ubele sifo semvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kuzakujwa umhlangano omkhulu kwele Botswana ngeviki ezayo ozahloliswa khona isimo sobudlelwano ezomvikela phakathi kwele Melika lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Lele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kwele Russia lisebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukuthele Israel lihlasela ngamandla eGaza esabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe leAmerika.
Iziphathamandla zeRussia zazise ukuthi ziza kwethesa intethela izindaba eMelika u-Ivan Gershkovic umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edale lisedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovic avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintethela izindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovic use lomnyaka evalele entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovic iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika baya lilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi Ivan akalacala alidalayo ukuba intathela izindaba alisilocala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi Melika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kwa-Ivan Gershkovic lesizalwane seMelika uPaul Whelan osele minyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso saze besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovic, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhatshana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Carstens laye ugcizelele indingo yokuthi amazwe amanyane kusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingo yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo, siza kwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kule South Africa, manje sehluphiwe kwamanye amazwe lapha. Mna ngagwa laye loluke sehlulile ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yini? Abantu bezalu kathi eZimbabwe ingcono kuphi lathi sizosebenza khona, hebe sibathole ukuba ngcono. Hebe thina sasilwe sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono njengoba laye sitsho sithi eZimbabwe akukho right, siyaphelela. Yiliphi isayidi lakhona sibuye khona lapha siyasokola kwamanye amazwe?
Kalbunani mina ngilapha kuThupho yeMathina Village esamtharazeli ukuthi badala indlala, indlala nezimali nezikhumfisi asizitholi abantwana baphose esikoleni ngendaba zesikhumfisi. kodwa imali kaziyitholi ubabuzekusekhaya. Ngilapha mina ngumamube umisisi Ndlongwa onhlupho.
Salibonani kakhulu nonke elilalele uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi isefulabhosi esiNwambizi. Akunamanzi, izulu alinanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ethembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engalikhohlwa lezo ndawo ezifana lezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga sibili, akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngube kuthemba Ncula.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael. Michael Doing mfoka dladla iphuma nje intaba zenduna andiphlangayo lapha. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ngikhuluma nje ngilale Gauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani engakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni, abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo ngendaba ongabe lamaphepha bezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni kawubone ngani?
Sawubona msakaza. Sakaza, igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela basakazi bonke baseStudio 7. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthwakazi omuhle. Ngifisa ukubana iy'ngane zesikolo ngathi zingeke zikhokhe i-school fees, abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe, singabi lokhu esilwila imali yase-USA nemali yase-South Africa imali yaseBotswana, kodwa sisebenzisa imali yethu ukwenzela ukuthi ikusasa le-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kwele France, bakhokela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, loRutendo Mahora. Ye, ngozani kube njalo. Ke kulaptop-ke sike sizwe ukuthi sabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa-ke ngakhona okuke yokwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba suze bekhitshwe. Kungazani-ke kuyasikungazani kwakugajakali ukuthi kuhamba njani. Ndizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Iti Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday,
Kuli bigi kuhlelo Waza Friday siqembu elicula umdumo wesiqhathamiya lamaqaqa. Leli qembu livela kuculela uZulu emazweni akuqela ele South Africa, Botswana, Swaziland lamanye. Azweni beqoqa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngaye bizwa amagama elizweni laphaya. Ego sene bobo ngaye kushaqa. Bephelele abenkosi khona lapha ekhaya.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lomculo walo wesicathamiya siyabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngukhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yaseSouth Africa. Iqembu lamaqaqa okutho ukuthi abafana abaqansa intaba noma ngithi abakhuphuka intaba. Iqembu lamaqaqa lamadlalade ang-3 2021 ibhotela elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicela elinye ithuba baba kwi-gospel. Umculo wamaqaqa uqukethe i-traditionally, uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje zothando, ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshwa nje i-gospel.
Khatam foto ngesikhala lapho mangizwa chiwe chuba like with imota
ngesukuza namhlanje
umuntu omnyama umtshela wathilandela masiko somtshela ngokuthala
ngesukuza namhlanje.
Iqembu leli lithethe umculo wesicathamiya lawufaka ezingeni eliphezulu, yikho libhoda amazwe liculela abalandeli balo.
Esilihambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland, lakhona pho kobulawayo nje jikelele. Umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu, uyasithokozisa futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ufinyelele khona enhliziyweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu-8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 months on the bed of mama. Nyabonga.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
months on the bed of mama. Nyabonga.
I say,
thank you, ma.
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngabi?
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon. Uyazidinga nje, uyazithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu ocule ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilanga uhlelo Waza Waza Friday namhlanje. Alokhu siyaqansa esiyaphezulu. Libe lempela sonto enhle, igama lomuyezo Jesus Banda.
Ake wasizwe simanga mfana.
Khatam fowethu ngesikhala lapho mangizwa kuthiwe ijuba layikhwele imota.
Ake wasizwe simanga mfana.
Khatam fowethu ngesikhala lapho mangizwa kuthiwe ijuba layikhwele imota.
Ngesukuza namhlanje.
Umuntu omnyama umtshela wathilandela masiko somtshela ngokuthakatha.
Ngesukuza namhlanje.
Umuntu omnyama umtshela wathilandela masiko somtshela ngokuthakatha.
Hayi basha bafowethu, namhlanje simalapha kuhlelo lethu olivalisa imoya nenjabulo. Umthembo osithembayo uGibbs Dube Ngiyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.